Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 1 Hlangula 2017 ngo Chris Gande. Uxolo namhla ngomhla ka 1 Ntulikazi 2017 endabeni zethu lamhlanje. Ulamathuba okuhluthuna umbuso ngokhetho na umnumzana Nkosana Moyo lebandla lakhe le Alliance for People's Agenda.
Hathi kuba lindebele ayisonto esingathi yahlupa kodwa kungaba le kungathi kuyinkinga ukuthi vele abantu kabamazi kahle.
Lamhla kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomphathi ntambo wezabalwa impi yenkululeko umnumzana Chingadube. Inhlanganiso ye-MDCT War Veterans inanza ilanga lokufa kukamnumzana Joshua Mqhabuko Nkomo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ulamathuba okuhluthuna umbuso ngokhetho na umnumzana Nkosana Moyo lebandla lakhe le Alliance for People's Agenda. Umoyo wazise ukuthi uzangena kukhetho ngolwesine eHarare. Lokhu sekudale imbono ehlukeneyo kuZulu. Ukuhlaziya amathuba kamoyo kukhetho sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Yabo isikhathi sakhona angibona ngathi asisekho. Ingazama kodwa ngibona ngathi kuzakubazisa.
Bakhona abanye abathi amathuba akhe awamaningi ngenxa yokuthi ubonakala njengomuntu ovela esigabeni semaNdebeleni.
Abakhona bangatsho njalo nje ngokuthi ngoba uvela esigabeni. Kodwa abantu vele sebedini ngombuso kwezani uPF bengabona bengaze bezwe umuntu othenga ivangeli elijene lezani uPF elibancedayo. Lokho ukuthi vele emaNdebeleni kungaba kuyinto eqakathekileyo kodwa okwakhathesi angiboni ukuthi ingamphazamisa.
Khona emakhaya ubona ungani ngumuntu ozamukeleka yini kakhulu sikhangela khona le kubomashonaland?
Ya, inkinga yakhona phela azuze ithuba lokuthi abahlale phansi labo. Bamazi bamuvotele bona bevele bekwazi ukuthi ye uphuma emaNdebeleni. Hathi kuba lindebele ayisonto esingathi yahlupa kodwa kungaba le kungathi kuyinkinga ukuthi vele abantu kabamazi kahle bazi kuhle kungahlupa kancane.
Kodwa ke nxa sikhangela ke isimo sakhe ukuba nguye kwakhe lokuthi lokho uthiwa ngesilungu ngama-qualifications ungathi uyenelisa na ukuba ngumongameli oqotho?
Yena njengomuntu nje njenge-professional umuntu ama-qualifications ye engaba engumuntu ongaba ngumongameli oyiqiniso kodwa ukuba i-political leader kulezinye izinto eziningi ezidingakalayo especially eZimbabwe i-charisma ayibona ngathi ingathi ilutshwane. So awusozi umlinganiselo mokhe nditshwangayele ngibe lo wesine mncube ngibe lo Robert Mugabe. So ngibona ngathi i-charisma yakhona yike iye ngamhlupha nje ukuze abe ngumuntu ojayelwa ngabantu.
Abanye njalo bathi uZulu Mathupha kangeke amemukela ngoba ngumuntu okhanya efunde kakhulu njalo ekhuluma ulimi abangasoze benelise ukuluzwa.
Ya, phela asinye sikhume ngokufunda ngoba lo Mgqabela nje ufundile. Labo ncube babefundi bafundile ivele ipolitics yabantu eZimbabwe vele ngabe abantu abafundileyo. Kodwa kusobala ukuthi inxa esengena endimeni uzafanele asebenzele abantu abakwazi ukuthi baguqule indlela akhuluma ngayo ukwenzela ukuthi abantu bamuzwisise. Inkinga khathi njengoba ngithisho mina futhi ukuthi enxa into ye-charisma yiwe ngabe ishotile. Kodwa ukuba ngumuntu ofundileyo ukuthi uyabe sesebenza labantu nje abakwanti abakwazi ukuthi akhulume i-language ezabalwa ngabantu uZulu jikelele.
Hello ke umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazo ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseHarare. Ibandla elithi limela izifiso zikaZulu wesigaba semandebeleni ele Alliance for National Salvation iAnsa elasungulwa kunyanga izimbalwa ezisanda kwedlula lithi liyemukelwa esigabeni lesi. Sixoxe lomkhokheli walo umnumzana Moses Mzilandlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Udaba lwabantu bakithi abahlala kwamayamazwe oSouth Africa labo Botswana abangavotiyo ngoba banengi babanengi khona ngale. Yini udaba oludalwe yizanu ukubandlululwa nje kwabantu bemathebeleleni ukuthi thina abantu bemathebeleleni abalingani labantu bemashangalende ngenxa yokuthi akuthiwa kuna abantu bemathebeleleni balishwana. Khona okwesi funa ukuthi sikulungise njengoba kungasifihlwa kukhulunywe, asifuni ukungunguza sikhulumele lokuvela emakhwapheni, sifuna ukuthi kukhulunywe nalowo funa ukubusa ilizwe leli alibuse ngoba thina sivumele ukuthi sibusa kodwa nanzi izinto zethu esingazilungisa.
Ungasitshela ukuthi ibandla leAnsa lona lizangena njani kukhetho, lizancintisa yini ukuba lo mongameli welizwe?
Ama-councillors certainly ngoba kulapho esimele ukuthi sigcile khona ukuthi sifuna ukuncintisa ngoba i-council, i-council yi-local government. Esibili, into leyo abantu ama-MP laba ababona ukuhlukumezeka kwabantu emathebeleni baqamba amanga ukuthi sizalikhulumela eHarare. Mina okweminyaka eyi-13 ngiseparliament, abantu bakithi engakhuluma iqiniso ukuthi engababonayo bezimisele ukukhuluma indawo emathebeleni balutshwana okuyokumangalisayo. Iningi ngabantu nje abalanda ukuthi siyehlala sityelwe ngamakhokheli balamabandla esiwamela kumbe izanu PF kumbe i-MTC kumbe i-MTCP. Sitshela ukuthi sithini bengakhuluma indaba zemathebeleni. Nxa ukhuluma indaba zemathebeleni baphuma bangazathi bayachima bahambe kokuphela. Bayinapitual bengabantu bemathebeleni. So sithi thina kulapha futhi esigxile khona ukuthi ekumeleni abantu bemathebeleni beparliament kusamele ukuthi kube umuntu ozimiseleyo ukuthi uzaqhuba uhlelo lwemathebeleni njalo ilizwi lethu lizwakale. Ku-presidential election sisayiqukuqana leyo ukuthi kuza kushoni, kuza kusho ukuthi xa sihlangane labanye kwavunyelwana ukuthi umuntu ozarepresenta i-opposition kube ngubani.
Ibandla leAnsa selele mnyanga ezimbalwa lasungulwa. Ungathi usekelo lumi njani nxa likhangele linaki kakhulu abalamakhadi ebandla?
Umbuza ngosekelo baba olukhona emphakathini wakithi emathebeleni. Into yakithi kayidingi kuphumputwa ngoba isegcekeni. Usekelo esilawo okwakuqala abantu bathi likhuluma izinto esivele ezimqoka empilweni zethu. Ngoba into lezi zisenhlizweni zethu sizibonile, siyazibona. Kasizo zinto ezingazazidojiwe zabunjwa njengazathi kumbe ngamazakhwa. Izinto eziliqinise eziphilayo ezihambayo indubo lezi ezikhuluma ngazo emathebeleni.
Liyayenza yini imbuthano yamarali?
Asikenzi imbuthano yamarali, sisahamba ngezindlu singena ama-house meetings baba.
Hello ke ngumnumzana Moses Mzilandlovu okhokhela ibandla le-Alliance for National Salvation kumbe ANSA ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso ye-MDCT War Veterans Association lamhlanje yenze umbuthano wokunanza ukufa kukamnumzana Joshua Nkomo owafa mhlakazi 1 Ntulikazi 1999. Leli bandla belinanza abahlukuluzwa kwezombusazwe labambanisa lokufa kukamuyi umnumzana Nkomo. Sixoxe lelunga lenhlanganiso ye-MDCT Veterans Association umnumzana Sweden Chirowoza.
Unkomo na abevave khuluma babona ukuthi nguye unumber one victim e-political violence. Nguye lenhlanganiso ezapho yibo abantu abahlangana lo mbhuqazwe. Lokho kugoqela abanye abantu vele abaningi abavele bengelandaba le bezaphu kodwa besela nje ukuthi ngabantu besiNdebeleni. So ilanga lika-2017 ilanga leva bayibiza bethi yiva day ngoba 2017-2008 lilanga lapho okwafa khona abantu abaningi ababesupporta abasekela inhlanganiso ye-MDCT ekhokhelwa umbaba uMorgan Tsvangirai. So ngathi umnyaka lo 2017 iva ithe yona no asobe sibe lesikhumbuzo mhla ka-27 isikhumbuzo zethu siyakuba khona mhla ka-1 July. So kuqela lamanye amaziphindi azabuya enikeza ukuthiwa ama-key campus nje isibonakaliso nje esokuthi hhayi sisonke kumbangazi isibonakaliso senyembezi esokuthi hhayi maZimbabwe sindawonye njalo abantu kumele babambane.
Lona ibandla okugoqela umongameli ulithatha njani leli langa?
Isikhulumi ngathi osekela isikhulumi into esikwazi khona ukuthi ubaba uMoge mina ukhiphe imali eyokuthi silungise esingathi ama-tombstone endaweni yeBuhera.
Hello ke ngumnumzana Sweden Chirodza isiphathamandla senhlanganiso ye-MDCT Veterans Association obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngiseGwanda lapho okwenzakale khona isiga esichiye abantu bebambe owangaphansi. Kulojaha oleminyaka engamachumi amabili lambili ogama lakhe nguHonest Moyo. Oqume umuntu wamsika waquma ikhanda waquma lamaphambili wamngcwaba wathatha ke akuqubileyo khonoko wakugcina endlini efuna ukukuthengisa. Yile sakhamuzi lamhlanje ubaba uThandeko Zinti Mkandla. Ngiyalamukela kuhlelo baba Mkandla.
Ngiyabonga Nkomo labalaleli linjani.
Hayi siyaphila ngilethemba labalaleli baphilile kodwa bamangele ngiyazi ngesiga esenzakale kini lezi kuhamba njani?
Leyo iyo into okhwa yinsinda baphendula impica abadala ingoqalini into engakhulumekiyo engaphendulekiyo ebantwini kwenzakele sibili ujaha lo njengoba uthi umbethe ngegama ubanaade ngemawane garanyemba okuthiwa yena uthi wafika umuntu lo owayevele ezihlalela egangeni engathi uphambeni engathi kahlangana kuhle ekhanda. Uthi wafika etshayiwe esile yena waseqhuma-ke ikhanda njobuthilo lamaphambili esithi weza ndoda thize eshabhane ezishabane isithi angaqhuma lokho uza kwenza imali eqatha kakhulu engaba ngangeakhulu ngathi mina inkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu 25,000 yikho ke okumenzi ukuthi nxa esithwe yena uthi yikho okumfuqileyo khona lokhu engumntwana emncane kangako okumenza ukuthi aze enze isiga somhlolo esizangisuzwe lokho kwadabuka umhlaba kambe umuntu umficefile ungamdobha engathi lathi abadala siyabaleka ngiyebiza abanye umhlola phela lowo.
Imvelaphi yakhe elujaha baba Mkandla mhlawumbe indlela akhuliswa ngayo ingaba ibe yiyo na ebangele lokhu mhlawumbe ngumntwana ongakhuliswa ngakuhle?
Kungaba njalo kubuye kungabi njalo ngoba abantwana bakulezi nsuku njengoba sisitsho umfana 22 years usanda kuphuma esikolo kungenzakala ukuthi engxenye wakhulela kogogo njengoba inzwa bethi itsho njani ukuthi wakhulela kogogo. Engxenye isandla sikagogo sasibuthakathaka kakhulu kuye engazange amkhalimele kangako mhlawumbe waswela ilizwi lesilisa ngoba ilizwi likababa labekhaya liyaswelakala sibule ukuthi ke likhwaze lanxa engajhawanga kodwa ke likhwaze aphaka endleleni. Kodwa ngibe sengisithi njengoba ube ngathi usesebenzi kwele uthi inkomo zabantu utsho ukuthi kukhona laye azifundise khona kumbe avume ukuthi akufundiswe ngabanye laba ade hlangana lawo. Ngithe ngizwa ngandlebenye engathi kukhanya umfana lo ube vele engumbhemi wensango. Insango ngingazake ngithi kulo mntwana ozifunda egumeni insango uyabe zifunda uboso wabo khona ngale lo ngibone ngathi mina uvele yena engxenye wazixhwalela nje ngoba siyabala lapha le maphepheni ukuthi kuvele ukhanya nyakenye ngenyanga kanhlangula ngoJuni waphoswa waphephuluzwe omunye bekhona uthi ude vele lo ulakho okumhleliyo okumenza enze izinto zivila kangaka.
Isigaba salumfana kuyini kahle kahle esimele sikwenze ngehlazo elinje?
Nxa kwehle into enje imvama ukuthi leso laleso sigaba sizaphatha udaba olunje ngendlela ezishiniyo kodwa njengoba lapha kulento njengokuthi umfana lo kuzwakala ukuthi angithi ikhanda likamuyilo wayeligilela komakhelwane emzini wabanye abantu ayikhona la kwabo ngakho labo lapho kwagilelwa khona ikhanda lelo kumele bageziswe bahlanjululwe ngobana ngesintu kuba ngumnyama ukwenzela ukuthi kuhlaliswane kahle le moya le engabe ikhona yenqatshelwe ingazi yacina isiba luzimu mhlawumbe kubanini muzi bonabo lapha ikhanda eligelelwe khona kanti le zakhamizi ziyahlala inkunzi ngahlala inkundla kukhulunyiswane kuboniswane njengoba ngisitsho ukuthi abantu babambe izinto lezendlela ezijeniye kodwa okusalayo ukuthi kumele abantu bahlangane bakuhluzisise lokho okuyinto
hhayi siyabonga baba umkandla bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
thanks guma siyabonga
umnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi isegwanda besilayeke kuhlelo lwezemaphandleni olivalelisayo nguntungameli Nkomo
kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomnumzana Chinga Dube umphathintambo wezabalwa impi yenkululeko
hayi umajokwe umthetho kwazakala ngabe yimthetho ijwayelekile ukuqalisa ubukampeyina ukuthi abantu amabandla lalowo lalowo itshela abantu ukuthi lona ngihlukumezelane and njalo ngibonajani umumo okhona umuntu ekhona nje ukuthokozela ukuba khona amazwe wonke umabangalokhwini
ye sizwa kuthiwa like lahlala phansi lo mongameli Mugabe likhuluma ngodaba lokubana like lathi lina kudingwe ozamelama
azange zihlale phansi semina zikhulumezeziwe enkokheli enkeli ukuthi hhayi into kade ngikhuluma ngayo ayenzi kumele sibekele i-congress iyezakhetha umuntu ongamlandela uma eseqeda umsebenzi wakhe asikwazi lapho kuyafika leso sikhathi aqedi i-congress izakuthi ukuthi ubani ozamlandela
kodwa sebekhona abathi kuthiwa kumele uxotshwe ebandleni wena uthini ngalo
phina yalo opinion yakhe uthi ayithethisanga muntu ayithethisanga banja ayithethisanga umongameli so lokho nje kukabe sezuze into ezimayekade zeyisezweni yakhe uthi awa ngitholile lapha umengasebenzisa lokho angaqoti umsebenzi abakhona abangoqalisiwo abazoda nje onokuthi khonapho khona ingayisikuthi umuntu wakhona uzazuza lutho ibazokuphuki uba njengenyoka elukuyatsho zimuthi so nabantu abanjalo ayiyihluthi ngabo uma ngikhothwa ngingaqothelwa kodwa ayikhona ukuthi ngikhulume enye into ezingeyephambaniseyo
kahle kahle khona kuliqiniso na ukubana bakhona abakuhlangothi oluthiwa lona yi-G40 yibo abathi lina lisuke
ngiyakuzwa nje emaphepheni ngiyeke ngiyutho ukuthi lo umuntu kuthiwa yi-G40 lo yini ezinto lezi akulamabala atshelisa ukuthi lo umuntu yilokho okuzwa nje ngokukhuluna ngale mithi
khona ke ukuthi nxa sesiya kukhetho oluzayo liza kumela njalo yini imakhokhoba ukuthi likhethwe njalo
ye abantu bengakhethi ena kuyakhethwa futhi awuphokungena nje ukuthi uyafisa kulendlela yokuthi abantu bakukhethe iphenguleke oyamenkodwa abantu bakhona besithi hhayi bakhethe
Yeah, manje nxa sikhangela isigaba singathi thina bona abantu belokhu besakufuna yini ukuthi ube ngummeli wabo edalela eParliament
ukuzolo
Hayi isibongile kakhulu ube lelanga elihle ba.
Yebo.
Lo ke bekungumnomzana Chinga Dube umphathi ntambo wezabalwa impi yenkululeko ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushort wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com la ku Facebook kukhasi lethu le VOA Indebele. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyanamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa nonkosikazi Anna Phiri owenhlanganiso elwela amalungelo abaphila legcikwane elibangela ingculaza ele-HIV kanye lomkhuhlane we-AIDS. I-Asikhulumeni Nkulumane District Support Group koBulawayo. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Inhlanganiso yakho iqhuba njani umsebenzi kulezi nsuku? Bayeza abesifazana ngobuningi babo.
Uza ku-support group bayeza. Kodwa uzathola ukuthi ababuye this week siyabuya abanye. Next week kubuya abanye. Next week kube kulokho kusenza njalo. Njoba nimpilo inzima. Iningi labo kabasebenzi. Labo baba bakhona kabasebenzi. So kwamanye amaviki bake begijime bezamazama ukuthi bahlanganise lapha lalaphana ukuze bathole ukudla ngekhaya. Suku zonke vele omama baningi. Kodwa silabo baba sibili abazinikele ukuthi hayi support group impilo yami ozizwa sike ukuthi nxa ngindovile namhla ngikhona engikhuthileyo bakhona abanjalo ngeni besokusiba labanye nje abakhona ukuthi umbe nginyanga awuyeka 1 or 2.
Kukhanya sokungcono yini kulezi nsuku ukuthi abantu abasesabo kuyahlola igazi kanye lokuchaza isimo sabo?
Silokhu sibehle labantu ku-community abayisabayo ukuthesta igazi. Ungamtshela ngokuthesta o-cervical cancer le kunye konke o-sugar diabetes labo umuze umuntu ekhululekile sile ukuthi hhayi ngifuna ukuthesta. Kodwa nxa sokufika ukuthi uthesta igazi for HIV abaningi omunye yami uzwe sithi hhayi mina khona ukuthi ngibe kwazi nje kuphela kuzakhela imbuzane.
Kuyini elikufundisa abantu kuma-support group la ukwenzela ukuthi nxa ekhona olaleleyo ohleze esithulele nje le gcikwane lakhe la engafuni ukuthi abuye azothola uncedo?
Khona ikakhulu yikuthi umuntu angathisa HIV uhla abone ngani impilo yakhe usezavuka kumbe ifile kumbe usezavula kumbe usezakuba njani. Kuhle ukuba kwazi isimo sakho sejayo ngoba kuyakupha ithuba lokuthi ulungiselele ikusasa yakho. Nxa ngisithi ulungiselele angisho ukulungiselela ukufa. Siyabe sesikhangelela ukuthi maneje igciwane lona lelo lalo lehle emzimbeni ngokudla kuhle, ngokuvikela emacansini, ukumaneja i-stress, ngokuziphilela nje kuhle, health exercise. Kuthi kumele ungengezeleli, ungatholi new infection njalo lawe ungaphi omunye umuntu.
Lilabo yini abantwana emhlanganweni?
After maybe 2-3 months kuba ne-workshop yama-adolescents. Siyabe siwazi ukuthi laphana lalaphana lalaphana kulo mntwana onjalo. Siyabathumela kuma-workshop anjalo ukuthi bayifunde.
Uyisibonelo njalo uyatshela abantu ngesakho isimo lokuthi lawe ulwisana njani laleli gcikwane?
Mina ngiyisibonelo ngokuthi ngithe ngithesileyo ngaphuma publicly ngatshela izihlobo zami zonke ziyazi ngesimo sami. Community omakhelwane bayazi njalo lapha engikhona ngiyanika information about HIV and AIDS. Owawuvele uplanile ukukwenza empilweni uyakwenza uzuzisele inatural death ngoba iHIV uyakwanisa ukuyicontrola. Ayifani leminye imikhuhlane njengeke ngayiqamba ngoba ngingayiqamba sokuyi-stigma leso sokuthi sengidiscriminate imikhuhlane yabanye. But sileminye ama-infections ukuthi ungaba lawo loba ufunwa kunzima ukuthi uwucontrol. But i-HIV uyayicontrol.
Umkakho layo wazwisisa ukuthi uphila legcikwane.
Wakuzwisisa kodwa ngenxa yakho nalokho esikutsho ukuthi obaba kabasukumeli masinya. Yena wasukuma sokulethi sikhuluma ngomuntu ongasekhozi.
Kodwa abantwana baphilile.
Bonke baphilile njalo bonke bengu-4 abantu abambathesta their HIV negative.
Bazwisisa isimo sakho.
Bayasizwisisa kakhulu njalo bayasapota sibili ukuthi bayangizwisisa. Njalo lanxa ngingethi namhla kumbe ikhanda lami libuhlungu uzaza bethi mama gijimele esibhedlela. Njalo kabangenyani, kabangeyisi, bayangihlonipha.
Ye kanye labakwenuzala.
Kakhulu bayakwazi vele mina ngizanga ngifihlele kumbe e-church kumbe ngapi. Ngoba ngiyangithi mina HIV ngeke ngibe lenhloni ngayo ngoba ngizanga ngingena esitolo ngayidobhela i-basket ukuthi ngiyibhadalele ukuthi ngifuna lokhu kodwa ngavuka kuyinto engilayo.
Okokugcina ubatshiyela liphi ilizwi abanye benkulumane khona ngapho?
Mina engingabatshela khona yikuthi nxa uthukhesile HIV positive kakhulu uyakuba kuhle ukuthi uhlanganyele labanye abaphila isimo esinjengesakho ukwenzela ukuthi umthwalo ube lula. Lapho kuyabe kunzima khona ungazwisisi, information uyithola masinya, loncedo luthola masinya. Thina sihlangana enkulumani hall every Friday ngo-4 kuya ku-6 o'clock.
Leyo balaleli bekuyingxoxo nonkosikazi Arnold Pire, isiphathamandla senhlanganiso AA. Asikhulumeni Nkulumane District Support Group. Asidibaneni ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile. Izolo bekulombuthano omkhulu kakhulu kobulawayo oyebulawayo Arts Award lapho kade kuphiwa khona izicoco zabakumidlalo yokulibazisa uZulu okugoqela abaculayo. Omunye umculi layo othole isicoco nguCooksman. UCooksman ke kasizweni enye ingoma zakhe ethi yona Vumelani Sangoma. Cooksman sichayela ihlombe kube bonke abathole izicoco kumdlalo omkhulu, umbuthano omkhulu wakobulawayo ibulawayo Arts Awards. Singakagqibike uhlelo lwethu lwanamhlanje ke sikhangele indaba ebezikhokhela. Ulamathuba okuhluthuna umbuso ngokhetho na umnumzana Nkosana Moyo lebandla lakhe le-Alliance for People's Agenda. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.